soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTano Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaphithizela kubandla le-CCC ukudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa.
Pho nxa ezahleyisa ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho mzwana izano izangena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo phathi ayakhona uza kuthini.
Ibandla le-African National Congress ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga.
Ukuba khona kwaliphathi akusizondaba ezinhle ku-ANC, izayiphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kubavoti be-South Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala, bekhala ngokuthi i-ANC ayisenzi kahle.
Umsakazo we-Studio 7 usuzagqiba uhlelo lwendaba zekuseni ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kuyaphithizela kubandla le-CCC kungaqedakali ukuthi ngubani ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa ngeviki edluleyo. Abazithi iComitee ye-National Standing Committee eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 bathi yibo abasaphethe intambo lanxa kuthiwa baholwa ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Sokukhethwe isikhulumeli sebandla esitsha umnumzana Ngqobizitha Mlilo esekelwa ngabomnumzana Decent Collins Bajila kunye loCaston Mateu. Leli bandla libikwa lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Abomnumzana Walshman Ncubelo Tendayibithi babikwa besithi kabafuni ukukhokhela leli bandla ngoba lingani lilobudlelwano leZANU-PF. Gambe ngubani ozakhethwa ukukhokhela leli bandla? Sixoxe lothiwa ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, kusuke kwamehlula kwabanzima ukuthi aqhubeke lanxa yelokhu evika ngokuthi yeyizano yeyilokhu, kati phonxa eyindoda ezayesaba izano yiyokufale wonke umuntu siyikhiphe, phonxa ezahleyesabe ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho mzwana izano izangena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo phathi ayakhona uza kuthini. Uzahlala ethuthile ngoba thina besikhangelela ukuthi siyachova siyakukhongela lesi yebe simkhuthaza ukuthi kabe le structure, yikho thina siyi-team structure, interim structure lengi yokuthi kube le structure ukuthi abantu baye ku-Congress i-constitution bese siyenzile lalesi ibeke eParliament ukuthi nxa bayivuma ku-Congress yikho lokho, nxa bona beyala yikho lokho. So sizayenza intando kaZulu. Abantu besitshonini bathi kufa kwe-Joni akuvalwe enkamba, okuthi i-Joni ku-Joni kwakungamakhiwa lana ebambe izitambo ukuthi nxa lingasekho lo Joni wena ulecala ucanga uthe nqeso kuphile, hayi kuyabe kuzabuye elinye iJoni.
Sizwa kuthiwa kulelinye njalo ixuku le-CCC eHarare, ungasitshela ukuthi likuzwile yini lokhu njalo kuyini okwenzakalayo?
Ye, okweHarare sikuzwile sibili ukuthi labo sebebona njengathi imidlwane kayihlungululi ngalanga ngasikhathi sinye, labo amehlo sezeyavuleka. Kodwa engingakutsho, laba amadoda ngamagwala-gwala okucina babebonta intaba kayikhonjwa, namhlanje sebevumbuluka ngoba
asibebonti intaba ingasekho sebethuthisa amakhanda sebesithi hayi lati siyamsola isisi siyayithanda isisi yithi sebesitshela ngento ka 2019 kambe into ka 2019 nxa bekhuluma nge 2019 u vice chairperson engiyisikhundle engikuso kwangubaba u Job Skala ngingazi ukuthi yena uyathe phuma ejele evumelane la kokonoko ngoba konke lokuyathu babuthamisa ukuthi abantu sebe recalliwe kaba recallwanga ngabantu bolalabana ngoba laba de sebenza labo ngelanga ngelanga ende ngiyathemba lapha khona namhla uyazibuza ukuthi how sebenza lenyoka zabantu into engiyithabelayo ukuthi hayi sesibanengi lati esilombono onjalo
umbuzo wami ukugcina ungasela ukuthi ikhona yini inkokheli efana labo Welshman Ncube othenda ibithi abathi labo bazakhokhela leli bandla
lokho hayi bona bazaziphendulela kodwa besilalele lapha ubaba ubithi esithi ukuthi hayi into zabo chaba kulezi into zezano yena usebenzele iMDC okwesikhathi eside kasoza hlangane ejoinane lento zezano ngapha la uprofessor ubaba uNcube wathi le kindergarten into zabantwana kuthi ukuthi engxenye layo uzabona ukuthi hayi abantwana labana sebesuke bakhula layo wabajoyina hayi sizayibona sizayivula nje ivuthiwe sizayikhangela nje ivuthiwe indaba yakhona and akunsuku zangaka uzabona abantu kade becwilile sebethutsha ngamakhanda beze bethutshela ngemzimba hayi thina kasitshintshanga and into engingakutshela yona phakathi kwami lawe leZimbabwe yonke isisika yindawo isisi izaqhubeka iyiparty okwakhathesi izaba yiparty eqinileyo kakhulu ngoba iyabe isilama structures isile constitution okuyikhonokhane esikukhangeleleyo and ama members of parliament ama councillors ama senators othe walandela ICC uzayiqeda term yakhe kungela ngitsho lo muntu nje ohluphana laye ngikhuluma on authority akula muntu okuthiwa ucouncil uzaxotshwa lo othe wazisukela hayi akulanto esingayenza ngoba kaxotshwa ngamuntu uzazichasisela yena kuzakhamize ezamkhetha
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga othiwa ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla leCCC ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Ibandla le African National Congress kumbe iANC ele South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa okwesikhatshana ukuba lilunga kuka lo owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma lokho kulandela isaziso sakhe sokuthi usekhankasela ibandla elitsha elibizwa ngokuthi umkhonto wesizwe Ibandla le-ANC likhangelelwe ukuthatha amanyathelo athize agoqela elokumhlalisa ku-disciplinary committee andubana lithathe isinqumo sokuthi lingamxotsha ebandleni na. Embikweni obulamagama aqatha wethulwe izolo i-ANC isole umnumzana Zuma njalo yafanisa ibandla le umkhonto wesizwe lele Renamo le UNITA isithi kafuni inkululeko njalo yaxwayisa izizalwane zeSouth Africa ukuthi zingavoteli ibandla lakhe elitshaleli ele MK. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi inyathelo leli belivele lilindelwe ngoba isisekelo sebandla le-ANC sivumela amalunga ukuthi abe kubandla leSouth African Communist Party kumbe inhlanganiso yezisebenzi eCOSATU kuphela. Umnomzana Nkomo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla le umkhonto wesizwe lingathwalisa nzima ele ANC kukhetho oluzayo.
Lukhetho olunzima kakhulu iANC esike yahlangana nalo selokhe yangena emandleni okubusa ngo-1994. Ukuba khona kwaliphathi akusizondaba ezinhle kuANC izayiphazamisa kakhulu iANC. Izikhalo kuba voti be South Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala bekhala ngokuthi iANC ayisenzi kahle njalo isikhungethwe kakhulu inkohlakalo ukuncipha kwamathuba emsebenzi kusho ukuthi ababona ukuthi yini okusha iANC ezoza nakho uMK party lona simbona ezacaphuna kakhulu kuyo iANC evele isilimele, iANC evele isiqhula kuma province amaningi. Kuzobe kungelona iqiniso uma singathi thina izathatha kuphele kwaZulu Natal, iMK izothatha nakwamanye ama province onjengoku Gauteng, okunjenge Mpumalanga, Eastern Cape sekuchiya ukuthi isinawo ama branch. Njalo siphinde sikhumbule ukuthi kunabanye abaholi beANC ngaphambili abaxothiwe kuANC, ikakhulukazi loya nginobhala uAce Magashule eFree State useleqembu lakhe khona ngale, njalo useshilo futhi ukuthi uzosebenzisana noMK naye kade engumuntu othandwayo kuprovince yakhe yaseFree State. Sibone futhi naseNorthwest kunabaholi abake bahlukunyezwa kakhulu lapha abanjengo lo wayengupremier wakhona uSupra Mahumapilo, akukacacike yena ukuthi umi kuphi kulokho. Northern Province lapho ke okunokuthiwa uCyril Ramaphosa uvela khona, upremier wakhona uSteny Mathabatha uresignile, kodwa akukacacike naye ukuthi uresigna uya kuphi. Sesibheka phambili ke ngokwempilo yayo iMK, okwamanje kulolu khetho simbona ezakwenza njengeqembu elisha engenza kahle kakhulu. Kodwa kusiya phambili, asingeke sisho manje ukuthi kuzoba njani, ngoba okunye futhi kuzaxhomeleka kubukhokheli, ngoba phela uZuma siyambona usengumuntu omdala. Singazika bazothatha emva kwakhe leli qembu ukuthi ibona bazobe bengabantu abanjani ekwamukelweni ngabantu. Futhi sibonile ngaphambili ukuphuma kwe-EFF kwacaphuna kakhulu ku-ANC. Kwakuthiwa hayi iqembu nje umlilo wamaphepha, kodwa ke siyabona ukuthi namhlanje i-EFF liqembu lesithathu lapha eSouth Africa obukhulu. UKhopu naye wayinyakazisa i-ANC, kodwa ngobuholi obaba khona kuKhopu manje akuselona iqembu elilomfutho o-10. Siye nangale ku-IFP, kuke kwaphuma i-NFP nayo yathi iphuma yacaphuna kakhulu kuyo i-IFP, kodwa kuthe ngokusweleka komholi wayo uMama Magwaza seliye nalo lancipha kakhulu. Hayi, uzindaba ezingezinhle ku-ANC. Sizayibona kwamanye amaprovinsi isiya kulokho kuthiwa yi-coalition, ukubusa ngokubambisana, mhlawumbe nakuzwe lonke uma ngabe kukuthi laba be-MK bezokhankasa kakhulu. Kodwa zona izisindo zabo hayi ziyezwakala cishe indawo eziningi ze-South Africa.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja, olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Salubona basakazi ekuseni nabalaleli bonke be-Studio 7. Siyayizwa indaba kaPhugeni. UPhugeni uhamba amanga, amanga aluhlaza tshoko, amanga aluhlaza. Uma ithi yena uChamisa ubalekile, uChamisa ungumthengisi, ngamanga. Abathengisi yibo abathengise i-2C kuZanu PF. Njalo into ebalulekile ngifuna ukukhuluma ngayo lapha, uChamisa ngendlela akhuluma ngakhona aseyendlela ade khuluma ngayo before 21 December kumbe from mhla ka 15 esifeni sika Mashaya. So abantu kumele kube ne investigation ngibona ukuthi uChamisa usefu yini akavele ngibona ukuthi usefu yini ngoba siyazazi izigebengu zezanu PF siyazazi izigebengu zezanu ngoba uChamisa yifiga ejwayelekileyo owazakalayo umhlaba wonke asithembi ukuthi usefu futhi kukhona okwenzakalayo kuye akungasamvumeli ukuthi akhulume in public akumele bakucacise khona lapha abezanu PF yena uChamisa kumele akucacise kahle kahle hayi khona abezanu PF uthi ukhululekile yini uze abantu bakwazi ukuthi usefu asinanza lokwazi ukuthi ungaphi kodwa sifuna ukwazi ukuthi atsho ebantwini ukuthi ukhululekile yini lapha khona yikho esikudingayo thina sifuna ilizwe lokuthula kungabi khona ukuthathwa komphefumulo ngendlela engasebenziyo sicela uChamisa avele kubonakala ukuthi ngempela usefu yini ngiyabonga KK Buffalo ekhezi but ngise South Africa
Studio 7 njani? Hayi siyajabula ngezindaba lezi esinikeza zona esivula amehlo lengqondo ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani elizweni lakithi. Ya, uChaba ngemanje ke useselelangeni, uyasalelangeni, sechiswa lilanga ke manje. So ku obvious ke manje uzobona ke manje ukuthi game yakhe sifeya ke manje ukuthi kwenye why sisenzana kuzana. UChamisa sephumile and uChamisa wenza i-decision enhle kakhulu. Even nakusasa uChamisa manje engavula ibandla lakhe, ithi siyele ibandla lakhe introduce ukuthi vele abantu siyamlandela. Uchabangule izana yakhe basala igcekeni. Ya, now manje ku obvious case ukuthi uChabang usebenziswa izana. So kuyamchaya igcekeni ke manje. Siyabonga.
Hello, hello studio. Siyabezwa abantu sebelokusola sebesola uChamisa ukuthi uChamisa sengumthengisi e-GCCC. Ngombono wami uChamisa uyenza into e-right kakhulu. Bengeke mele esingakubiza sithi i-dot, bengeke mele i-dot. Kulokuthi yenza into e-right athe ayenzileyo. Kanti ongasakhanti ukuyenzakalani ku-GCCC. So kachiye kunjana. And lokhu kuzatshengisa ukuthi uChamisa olama-followers amaningi, olabantu abaningi abamthandayo. Ngavuke yenze enye iparty kusasa, nxa ifonte kuyakugcwele njani kuChamisa. UChamisa abantu abaningi abamlandelayo. Into esisele athe ku-GCCC. So kusele i-foundation. Ina dazi fanishe ngone ngene ngamazi end time ngakwazi ukudilili wela abantu futhi balimazi abantu bengasola uChamisa noChamisa seyenzeni iphatha ne triple C iphatha ingabo sibizimele others uChamisa kabonala ngalizi lihle ukusola umuntu angagawa umuntu obuleli lizwe lo sola noChamisa umuntu ongayenza ngakala cara umuntu lo uli right okuyichi iphatha cause atingabo siphela so zonke ngazili chaise ne country zilale phandle wengubo ukuthi umuntu uthechi iphatha inxa ukuthi landelani imonto yalo landela uthatha siphi isinqumo kathesi
studio 7 ninjani Hayi siyaphila nathi siyanizwa niyakhuluma hayi asiboneni kazi lime zitsheni kuzacaca ukuthi abantu besindebeleni vele ukuphatha bavele bayakwazi noma kabakwazi ngoba okusempeleni manje bekumele sibone usongezo Chabang wenu lo elihola phela leli bandla le triple C ngoba nangu sekuhle kuqokwe omunye umuntu wasesishoneni kathi bona bazabe bebe ngabaholi bamabandla nini vele kwesikhathi uChamisa laye loba elenkinga zakhe kodwa ke nakhona usengezo Chabango awukwazi ukuthi uyexotsha umuntu emsebenzini ungalayo omunye umuntu ozam replace kathi laphana kufuneka umsebenzi kuze kuyeqhamuka abanye abantu befaka wabo umuntu okusalayo kucacile ukuthi loba ophugeni bengakamboni ukuthi uvele uzadida abantu kodwa okusalayo ukuthi khona into ayenzileyo uba uChabango into le kumele bayihlalele phansi njengabantwana bomuntu beyiphathi ayikhona ukuthi wena uzaxotsha abantu ephathini uxotsha abantu ezindaweni ugijime uye court uye batshela ukuthi court ingabavuma ukuthi baphinde balungenele lelo khetho kodwa bebe bekhethwe ngabantu uqeda uyehluleke ukufila lezo zikhala osuzivule wena ngokwakho selo akunzima bakithi sizabona ke la kuyowela khona induku noxaxa
Studio 7 sanibonani sanibonani zakithi ngapho linjani ngapho ngasemelika ngapho hayi thina ngapha siyaphila siyaphila kakhulu ngaliphile kuhle lathi siyaphila siyabonga siyabonga kakhulu siyabonga kwemsebenzi kwenzayo hayi msebenzi lohlonzi umsebenzi o-right umsebenzi futhi onengozi ngoba hheyi emali khuluma lisenze nje bakhona abalivendayo kodwa hhayi silathandazisa ukuthi bangaze bangena momubila baheyi abalabaklaba lo momu enki ke mbonise lapha into leyenziwa nguchabangule into ayenzayo isicunulile kakhulu into leyenziwa nguchabangu ya nginako kathetha ukuvela egcekeni ukuthi ufuna ukuthathelisa uJamisa iparty yakhe. Lokho kayenze yakhe iparty, kayenze eyakhe iparty. Lokho okuningi ukuthola sithi uJamisa ubuye uyaphuma uphume kuparty ebazenza bathini bathini. Akulanto abangayenza, bakhulumela nje amaphupho kuphela abakhulumayo. Bayaphupha bahambe belala lapha abalala khona, bahambe belala. Bechiya leyo nto eningi, bahambe belala. Into ayenzayo ukuthi ethengwe izalo lethe nawe uJamisa kwayo. Lapha soze kubone, lapha soze kubone, lapha amadonga ngamila impondo, akula manga. La manga silamazi, ya. Lapho sekudinga thina manje ukuthi sikhathazane naye. Thank you, ngiyabonga.
Sibingelele emsakazweni, sibonge kakhulu ngomsebenzi omkhulu. Isicelo sami sekutheni amadoda ezana uPF wonke lo president wawo, sicela basikhiphele uJob Skhala ejele ngoba ufela eTRC yakhe, and then TRC yakhona sebeyithethe bayinikeza usengezo Tshabangu. Njengoba upresident weTRC sebachile ukuthi abayithathe TRC leyo efelwa noJob Skhala ejele, kungaba kuhle ukuthi bemkhiphe ngoba asisekho isidingo sokuthi ahlale ejele ngoba into abambophela yona, bambophela yona iTRC yakhe. Sicela nje besikhiphele uJob Skhala ejele nje kuphela ngoba isekho into izana uPF esenzele yona ngaphandle kokuzuza izinhlungu. Sicela basikhiphele uJob Skhala ejele. Siyabonga.
Siyabonga Studio 7, siyabingelela. Uphugeni uyawumala lento ayikhuluma yena, mayebonela umuntu oyi-1 ephethe ngaophethino nekhuluma lokho akukhulumayo. Engacabanga ukuthi abantu bayijuda. Sizafika isikhathi esisho si-right. Yena akalinda bone. Ma kuyukuthi izinto ziyatshintsha, liqiniso kutshintshe kwenziwa ama-election, uChamisa uzalivula elinye ibandla. And ngesikhathi uyalivula ngaso uzabona ukuthi khona bazasala bebambe igama kuphela. Yayithi abantu bonke bephumule bachiya. Laba bazabona khona ukuthi ukulande uba zimbungulu kakusebenzi la le ngcekeze engiChabango. Laba bazabona khona ukuthi uba zimbungulu akusizi. Sebenzayo abasikube kurayithi besebenzi bedla amandla, ubekele ukudla amandla abanye abantu. UChamisa wasebenza kanzima. Lama MP nalawa, labo bonke abantu beZimbabwe bezama ukwakha iZimbabwe entsha. Besenza lokho ababekwenza, badiliza bona, baqeda konke. Manje sebelokhu belandela bethi khona bacabanga ukuthi khona abantu bayizithutha. Ama MP la right aqala sale athatha imali liyana eseparlamenti bayibhadala isikolo ngoba liyana imali liyana enye imali yethu thini izakhamizi zelizwe ethathwa kithi. Ba-right beyithathe baqale balinde sizafika isikhathi esi-right lapho kuzamele bephume khona. Umanje bathatha imali yala balinde ngoba lesisiyona leyo ivele kasiyo yaChabango phela ngamandla ingamandla abo bona babantu. So ba-right beqale besale kuyo basibazasafi isikhathi labo bazabona khona ukuthi abantu bazozilima. So asilinde, sizalinda uBugeni lento ayikhulumayo leyo kuzaphela lokhu. Siyabonga ngumasenga lapho kobulaya ephumule emadonkini.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, imizamo kamongameli Joe Biden yokuthi uhulumende welemelika aphe uncedo lwemali ngamabhiliyoni alikhulu $106 billion ele-Ukraine ilokhu ingaphumeleli ngoba kulokudonselana kwamalunga ebandla lama-Republicans lelama-Democrats. Abacubungula ngezempi bathi imali le ingaphathisa kakhulu ele-Ukraine ngoba seliphelelwa izikhali. Kodwa lanxa liphelelwa izikhali, amabutho aleli lizwe alwisa okunzima aweRussia. Ngeviki edluleyo amabutho akwele Ukraine adubule awisa indizamtshina yakwele Russia ebikwa ibithwele izikhali. Ukuhlaziya impi yakwele Ukraine lele Russia sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ukraine hayi yamangalisa wonke umuntu phansi lose lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi iRussia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi. But i-conventional infantry war ngantho abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impilana isiqalile iRussia yayisithathe yonke iUkraine but kathesi sebefuqwe khatshana baya khatshana duzane kwama-borders eRussia even with their military might. So yeah, iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland. Hayi, okwakathesi sibona ngantwa impi leyi iUkraine enqobayo okwakathesi. Sibona laye Nomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line, which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye atravel. Lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke eAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba laba abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians. Ngoba siyakwazi ukuthi ama-Russians amaningi asafuna ukuyihamba phambili lama mutiny abo abayenzayo.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ungani impi le eye-Ukraine yimpi esifika emaphethelweni na kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
So ukuthi impi le isesekupheleni kwayo lami ngiyakubona ukuthi I think by summer time ngantwa kuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane ngoba layo iRussia iyakwazi ukuthi umnumzana Biden engaphenduka hayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiata laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America. Ngiyabonga baba Gandhi.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai ucubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwele Melika. Kwezemidlalo kesikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa lamuhla kwele Ivory Coast. Iqembu lemali lizadibana lele Burkina Faso kuthi ele South Africa lizadlala lele Morocco. Ukuhlaziya imidlalo le sixoxe lolandela imidlalo yenguqu uCassius Jays Simanampofu.
Akathesi akukakhanyi sikhathi masikhangela imidlalo leyi esesidlalwe ngoba of course kule mathima njenge-Angola iqualifyile iNigeria iqualifyile kuya ku-quarter final kodwa ezinye zisafuna ukuthi zihlale i-last 16 so kuseselwa kunzima umuntu kungatsho ukuthi ingayakuphi kodwa amathimu nje angathi azayo ukuthi ngama-powers e-Africa amaningi angikhona nje akhanya ngathi sofa kuseseraidi kuko ngoba basesekhona
kodwa nxa sikhangela izinga lo mdlalo ungathi linganeno na nxa siqathanisa le minye iminyaka.
Lona alikho libi kakhulu kodwa nje akula improvement ebonakalayo ekhona yikho nje ukuthi ngoba engama team ayaveleseza ukuthi adlala kangcono eAfrica kodwa ke akulanto nje enkulu ephuma kula ma team entsha esingathi thina futhi African Nations yalonyaka kule midlalo emihle kudlule eminye iminyaka hayi kakuthiyenanga kakhulu nje kula ma surprises of course ama team njengabo Cape Verde yiwo ama team amanye singabala sithi na improving ngoba kaze bafike kule level akakuyo kathesa.
Sike sezwa abanye besola onompembe besithi bayangezelela isikhathi esinengi kakhulu kulaleso esiyaba siso simele sidlalwe lokunye kunjalo wena ubona ungani ungathini wena ngabonompembe baphatha kahle na umdlalo?
So far ngibona ngathi baphatha kahle of course njengabantu balama mistake abayenza kodwa okwesikhathi hamba konke kungakhalwa ngesikhathi ngoba into yenzakala wathi sibabheka isikhathi ibhora eyabisemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanya ama falana njengalawa isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela kuqala sasingagcina isikhathi esiyana bale sibasigcina ngathola injury time stoppage time I mean iyafika ku 12 minutes kodwa kungaze kube lama stoppages amaningi kodwa kubangelwa izinto ezinto ezinjengokuthi kulama free kicks badelay kwathatha kulama throw ins badelay kwathatha into ezinjalo so 7-8 ama seconds onke lawana kodwa ke hayi isikhathi bona ngathi bahamba sihamba amdrangingaboni into erong bona ngathi konke kuhamba kahle.
UCassius Jays Simanampofu ngolandela imidlalo yenguqu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kuyaphithizela kubandla lesi-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa. Ibandla le African National Congress kumbe ANC ele South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba lelakho kuya ebulenjini ku www.voantebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.